okokuqala kaNesigwe wespiritual chief ukungafanelanga ngetshekale eli cala ngoba okokuqala i-state of prosecution ayenelisanga ukuprova beyond reasonable doubt ubufakazi bokuthi i-chief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi e-enforce i-court order yenkundla yakhe. Okwesibili, umthuthisi ayenelisanga ukuveza obala ukuthi i-chief izenzo zakhe nomcabango wakhe ngesikhathi e-enforce isinqumo senkundla yakhe isasisemthethweni yelizwe. Okwesithathu, siyele inkundla enkulu ukuthi umanje kazisisanga isiko lesintu lokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zinamandla okuxotsha umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango aluba lowo muntu etholakale lecala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni. Okwesibili, akazange elandele umthetho lesisekelo ka-236 and 237 ekuthiwa Codification and Reform Act esiveza obala ukuthi induna yayile defense ithiwa i-claim of right ngoba lokho kubonakala okwenzakalayo kubonakala in the process yokumfikisa umthetho thi kwakusobala ukuthi umtshutshisi ngazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala.
I-High Court isizaluhluza nini-ke lolu daba?
Hayi, High Court okwamanje simelele iyaphila but isigaba esisilandela sesicelile ukuthi yenze i-bail pending appeal ukuthi samelele aphile induna ibe phandle lezi zakhamizi ukuthi ezenza i-community service zibe zimile zimelele impumelo yaphile. So kungahamba kuhle ngenzakala ukuthi kusasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena e-court sidile lodaba le-bail.
Sikhuluma nje ingaphi yona induna?
Ise-Kami Prison.
Selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo?
Sibonile ngomgqibelo la izolo namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo.
Ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo?
Hayi, vele ivunenge kavaleli yayike yasibone yathi kobala ukuthi ayisezithole justice and usezimisile ukuthi uma kusitsho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba but ngikathule nxa izinto zonakala kunje kulo mlando njengenduna ukuba nekhulumi nxa izinto ziphambaniseka. So akumethusanga kakhulu kunokho vele into ayi-expecta and uthi into ayizimisele yona.